abantu bonabo bazizwa bebizwa ngumuntu ongaso vice president welizwe ongu vice president weparty. Kuthi ukuthi ngezindlela abantu laba sebesenza ama villages ama structures awe ZANU PF. Kuyangitha lokho kuyinto embi, kuyinto elihlazo, kuyinto engavunyelwa emthethweni. Ngokuqala lokho, okwesibili kuyayangisa ngoba into leyi ibuya muva ngoba silama elections next year. Bafuna ukuthi benze abantu abadala amazombi izilima zabo ababatshela okokwenza ngoba bafuna ama vote ngo-2023. Okwesithathu intungamisi kuyayangisa ngoba abantu laba sebevulele ilizwe baliqeda balijidu kodwa lokho befuna ukuthi basebenzise ama-tactic akudala ayehlula uSmith ukuthi athi remain in power. Ngokwesi-four intungamisi kuyayangisa ngoba amadoda amadala uzawezwa esukuma ulimlomo edefenda ihlazo elingabo. Ihlazo elinjengaleli kalidefendwa. Ngoba bebevele nxa kade besithi kuthiwa kuyaholiswa amasobhuku. Bebeyekelelani ukubaholisa iminyaka yonke leyedlulileyo. Khathesi ilizwe liguqwe ngamadolo. Lina kukhona likhuluma ukuthi kune US dollar ezanikwa amasobhuku. Sikhuluma kunjenje umgwaqo wenkayi bayehlule ukuwuqeda. Kodwa bathi banemali abafuna ukuyiholisa amasobhuku. Ngoba sokusuka kuma-election.
Nanso baba Gawule kuthiwa selithenga amavoti lapha yikho selisithi osobhuku lizabaholisa ngedola lemelika elehluleka ukuliholisa ezinye izisebenzi ezifana lababalisi labo dokotela labongi
okukhona ukuthi ngithanda ukuthi ngikuqhubeke kuqaca ukuthi usobhuku useva uhulumende okhona ngaleso sikhathi ngakwazi uhulumende okhona ngoZANU PF. Ngakho-ke iZANU PF ikhulumende ekhona umntwana weZANU PF. Kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi iparty uvice president njenge futhi uvice president yeparty ayehle ayefika ayekhulumisana nobukhokheli phansi umtshele-ke ukuthi izinto ziyahamba lokhu angahambiyo ukuthi iparty ithole kungabi lo mgoqo konaphana ukuthi iparty ingakhulumisani la zenkokheli zomdabu. Akumelanga kube lo mgoqo enjalo. Kuyemele kungabi lo mgoqo ukuthi iparty ihambe iye siya kwalo upresident weparty, uvice president weparty, ubaba uMuhadi, ayekhulumisana nabosobhuku, bamtshele la inshipho zawo wahlangana lazo, lanti ayekufikisa iparty level. Bese kuyenzwa kuma-policies bese kuphuma iy'nhlelo ezinjengazelezo ezingancedisa abantu laba bakhokhelwa abantu laba ezidaleni. Ngoba umazobhuku iyaphetha abantu ngabala mazobhuku ngophi umuntu ongalazobhuku umuntu wonke ongaphansi kwesobhuku wonke upresident layo ongaphansi kasobhuku ongaphansi nalapha akuhamba khona efika phansi kubiza sithi thina kwi-structure sethu somhlangano yisethu siyahamba kuma-village ethu siya ngaphansi khona ngale lapho kulabantu futhi ngokunjalo ngithanda ukuthi ngithi mina akungabi khona ukuthi u-vice president kamelanga ayekhulumisana nenkokheli bomdabu ngaphansi.
Babu Bebe, kuthiwa kula sici esenziwe nguMohati lapha ngubabu Gawule.
Asazi bakithi. Ngike ngatsho ngikhuluma ukuthi kulamadoda amadala angalanhloni. Amadoda amadala akalanhloni ngoba sikhuluma osobhuku kusukisela ngesikhathi khonapha kwathiwa bazaholiswa khona imali. Kwakukhethwa abanye beholiswa. Bona baba bekhethwa nakahle sabaholayo osobhuku. Uzafica ukuthi iningi langikhona yilabo asebatshengisa imithiya ngokuZANU PF. Abaningi vele kabaholi osobhuku. Abosobhuku baningi kakhulu elizwe lokuthi uhulumende ubevele sehlule kubaholisa. Pho nxa kade sehlule kubaholisa bona babalitshwane akade vele baholisa. Sesifithi bonke osobhuku uzakwanisa imali yangikhona eyithatha ngaphi ngoba ubevele sehlule kamuva. Leyi seyithatha ngaphi. Anti abona ukuthi yi-statement. One, yikho kubuya uMuhadi kungabuyi uChiwengwa okuhulumende ngoba imali phela eholisa osobhuku ivela kuhulumende. Imali yokahulumende itsho ukuthi khona akufanelanga uhulumende abe partisan. Ungabona sokubuka umuntu ovela kuZANU PF esiyakhulumela uhulumende yikwehluleka yikhampeni esegcekeni ukuthi bakhampenele u-2023 siqeda ukuvota kona bosobhuku abayengiweyo phinde bafe bayibonana le imali phinde bambona futhi uMuhadi.
Inkokheli yosiko baba Gawule isisekelo sombuso sithi kayimelanga ingenele kundaba zombusazwe ilokhu ukuhlangana lo baba uMohati bethenjiswa izimali lokunye siyake sibone kusenzakala inkokheli yosiko itshela abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU PF ayisiko ukuphambana lomthetho yini lokho
ingakaze ngiphendule lowo mbuzo baba Nkomo ngicande ukuthi ngitsho ngigcizele ukuthi i-MDCC i-MDC le-CCC ithi yona yayibilehlala ikhuluma ngokuthi yona iza nakekela bazanika ama traditional leaders izizwe engcono kulalokho abakutholayo kuhulumende bahlala bekhuluma ngakho khonoko kodwa ngaso kusenzakala ngakho kanti bayakali bevele khonapho bekhuluma ngani nxa kade sokusenzakala bengakuthakazeleli khonoko ukuthi amasobhula anikwe inzuzo engconywana baphile labo lezimuli zabo ye mana ngiphendule umbuzo wakho okuthi lokho isisekelo sombuso si ukuthi ama-traditional leaders ngendlela ekukhuluma ngayo ukuthi bangabi ngabantu abaphathekayo entweni zomba ngazo ye ngiyakuzwisisa khona kodwa ngithe mina uhulumende bona basefa uhulumende okhona ngaleso sikhathi.